Siyabonga Chris Lo Sandra siyalamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 18 kuMabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini ku internet website yethu ethi www.voaindebele.com ngizaphinda njalo iwebsite yethu www.voaindebele.com Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuka udlakela emhlanganweni weMDCT wobulawayo ekuqhubekeni kokufuthelana kuleli bandla ukubangelwa ikuhlukana kwemibono ngokuthi kakuguqulwe inkokheli. Umongameli Robert Mugabe usola udlakela emabandleni ezombusazwe exwayisa aphikisayo abesethusela ukutshengisela besola umbuso wakhe ukuba bazajeziswa kanzima. Uhlandla lewoza Friday kuliviki kunanzwa ikhefu lephasika seliqhunisela ingoma zebutho levangeli okuliqembu lembube eselile minyaka edlula ingamachumi amabili icula ezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ekuqhubekeni kwemizamo yokususa abangavumelani lokuqhubeka kukaMnumzana Morgan Tsvangirai engumkhokheli kuqhamuke ubudlwangudlwangu emhlanganweni webandla leMDCT kobulawayo izolo ntambama. Akunamuntu olimeleyo ukudlakela lolu olwenzakale emhlanganweni obusenziwa ukubuzisisa umkhokheli wabasakhulayo uMnumzana Bekithemba Nyathi ukuthi yena umi ngaphi kudaba lobukhokheli bukaMnumzana Tsvangirai. Kubikwa kulokufuthelana kobulawayo lapho leli bandla elanqoba kuzihlalo zonke zamalunga edalela ePhalamende kulandela imbiko yokuthi inkokheli eningi yaleli dolobho isekela umbono wokuba uMnumzana Tsvangirai asuke esihlalweni. Kodwa inkokheli yaleli bandla kuleli dolobho yebalisa umgcini sihlalo uMnumzana Gordon Moyo kayiphumeleli egcekeni ngokuthi imingaphi ngalolu daba. UChris Kandwe Studio 7 ukhulumele umgcini sihlalo wabatsha kobulawayo uMnumzana Bekithemba Nyathi yena othi kade befuna ukumsusa esihlalweni.
Kuyakuzisa ukuthi angiwaqaphele ukuthi kuyini khonokho kuyakusenzakala.
Bona labo obathoyo amayouth kade bephandle uyabazi na?
Nabantu esibaziyo amayouth amalo asagazi nje aso culture yethu ukuthi nxa senza umhlangano weprovince ezisofisini esikwaziyo ukuthi akula muntu ongasiattacka ngoba sisepremise yethu. Aso culture yethu ukuthi senza leyo mhlangano siba labantu abafakwa phandle and ngize ngakureyiza-ke nami khonapho lovaomthangano ukuthi hhayi I'm not comfortable ukuthi ngingena emhlanganweni kulabantu ababebuya lapha bezothenga isivalo-ke senza konke lokhu ngabatshela-ke lamayethu ukuthi mina mbethem ukuthi asiqali ukungena umhlangano namhlanje umhlangano singena day in day out and siyakwazi ukuthi mazingena umhlangano weprovince kubuya ama-delegates eprovince ama-provincial members nama-dinstate persons kuphela nxa kuthiwa kuleli shiye xa kuphandle nxa kuthiwaphandle silomuntu vele we-security osebenza e-ofisini kwesikhathi babili so within meet 15 people ukuthi bephandle besenza khonokade njalo benathi utwala in a party premise.
Lo ngumnumzana Bekithemba Nyathi umgcini sihlalo wabatsha kwe-MDCT kobulawayo. Umongameli Robert Mugabe oselenyanga eziyisichiyangalombili eminyakeni wakulo sembuso weminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba ukhetho lomhlaka 31 kuNtulikazi nyakenye usole udlakela emabandleni ezombusazwe waxwayisa aphikisayo abesebathusela ukutshengisela besola umbuso wakhe. Okunenga lolu daba sikuzweni ngentatheli izindaba yethu uMavis Gama.
Lesi sixwayiso sikaMugabe size ngemva kokuba ontanga ebandleni le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai besungule umkhankaso wokukhuthazana ukutshengisela ilizwe lonke besola umbuso we-ZANU-PF bethi usuphazamise isimo somnotho. Wengeze ethi abalondoloza ukuthula lezemithetho elizweni ngabayi kubukela nje ontanga laba betshengisela kodwa ezajeziswa kanzima wonke ozaphatheka.
We shall never tolerate acts of violence.
Umongameli Mugabe oselendumela kundaba zokusola indaba eziphathelene lezezitabane ubethukuthele ngesikhathi ekhuluma phezu kokwenza kwabamazwe akumanyano wamazwe e-Europe, i-European Union, athi babamba ngamandla abanye ohulumende ukuba babeke umthetho ovumela ukuba khona kwezitabane kiwo. Wengeze ethi abameli balamazwe eZimbabwe bangaziwa ukuba bayizitabane loba bangabonakala bekhankasela ilungelo lazo bazaxotshwa elizweni kungela kuthikaza.
We did not fight for this Zimbabwe so it can be homosexual territory. No, we will never have that here. And if there are any diplomats who will talk of homosexuality, just tell me. We'll kick them out of the country without any excuse.
Kodwa uZulu okhulumisana le Studio 7 utshengise imibono ehlukeneyo phezu kwale nkulumo kaMgabe ngesikhathi semkhosini wokunaza usuku lapho ilizwe lathola uzibuse mhla zilitshumi lasitshiyagalombili kunyanga kamabasa ngomnyaka ka-1980 ngemva kokulwisana labelungu ababebusa ngaleso sikhathi. Umnumzana Chenesani Ntungakwa ungomunye wabaphatheke kundaba zokucubungula enhlanganisweni ye-Revolutionary Institute of Zimbabwe kukhangelwa iqiniso eligcweleyo phezu kwembali kundaba zombangazwe elizweni. Untungakwa uthi inzima lenkulumo kamongameli njalo ingelula ephezu kokujeziswa kwalabo abafisa ukuphatheka ekutshengiseleni okukhankaselwa ngabontanga ebandleni le-MDCT.
Sokuyikubambana izintamo kusiya phambili. Esikhathini esiningi ma abantu sebetshengisela sokulodlakela. Khona ukutshengisela kwakhona vele ukuthi abantu babelolaka, abantu babekhonona bekhalakhala, babelakho lokho ababe besithi hhayi bekuhluthune bekukhuphe egcekeni bungabahluphi. Indaba enjalo kayilula. Lakho futhi khonapho ma singakhangela laba abezomthetho laba bakahulumende ma kungacelwa imvumo laba besithi bafuna ukutshengisela, uhulumende ulamandla okukhangela ukuthi isicelo lesimi njani. Ulamandla njalo ukuthi eyale kumbeni ethi hhayi akuvumi lokho.
Inkulumo kaMgabe ephezu kwenyathelo angalithatha nxa bethe bazakala abameli bakwamanye amazwe aweYurophu ukuba baphatheka kundaba zemikhankaso yokulwela ilungelo lezitabane ethembisa ukubathathela amanyathelo alukhuni. Untungakwa uthi iyakuveza sobala ukuba kungayisiyo ndaba kuphela ehluphayo nxa kukhangelwa ubudlelwano phakathi kwele Zimbabwe lamazwe awenhlanganiso ye-EU le ethi kukhona ukucatshileyo uZulu wakuleli angakuzwisisiyo.
Njalo icele esenza ukuthi umuntu wonke weZimbabwe ethande ukuba wazi. Antsho siyabona kathesi ilizwe leli kathesi selikhuthaza ukuthandaza, selikhuthaza ukuthi abantu siye enkonzweni. Enkonzweni ngale mali ifika indaba yezitabane akula muntu ozayikhuthaza. Ngapha lingakhangela umntaka President Mgabe ubetshata. Kutsho ukuthi ilizwe mali kukhangela ngezinye indlela. Sesisiya ekulondolozweni benisingathi amasiko alondoloza imoli. Omunye umuntu engatsho njalo. Ubudlelwano beZimbabwe lamazwe aweYurophu bebuvele bungasamanga kuhle, yikho lapho esikhona ngalesi sikhathi.
Emkhosini wokunanza usuku lapho ilizwe lathola uzibuse, uMgabe uthi ngokwakuqala ngemva kokhetho alunqobayo lwamhla ka-31 Ntulikazi nyakenye, lapho atshele uZulu munye ukuba uhulumende wakhe uza kusebenza nzima ukuletha inguquko kwezomnotho kulandelwa iziqondiso zeZim Asset batholiswe usizo abamankampani ukuvuselela ezokulungiswa kwempahla. Kodwa waphinde waqonqosela ukubuyiselwa kwezikwelede lapho bethe bancediswa. Wathi uhulumende wakhe uzimisele njalo ukuluqeda udubo lokusabalala kwegciwane kanye lengculaza, lapho athe sekudinga uZulu laye ukuba azinakekele kundlela aphila ngayo alondoloze impilakahle yakhe yasemacansini. Wakhuthaza njalo ukulondolozwa kwamahlathi lapho uMgabe athe kubangela ukuba khona kwenkangala. Waqonqosela labalimi abalima igwayi ukuba behlukane lomkhuba wokube lokho begamula izihlahla mahlayana ngoba bedinga inkuni zokomisa lelo gwayi. Abalimi laba bakhuthazwa ukuba babosebenzisa amalahla atholakala ewange njengalokho bekusenziwa ngabamhlophe ngoba abanganelisi ukwenza lokho. UMgabe uthi kungangcono bayekele ukulilima lelo gwayi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Ukusenjalo ibandla lezaphu lisola abasekeli bebandla lezanu-PF ngokugqoka impahla ezinqoma ibandla labo embuthanweni wokunanza ilanga lalamuhla enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo ngoba lisithi lokhu kwenza ingani ukuthola uzibuse ngokwebandla elibusayo kuphela. Isikhulumi saleli bandla uMnumzana Njobisa Nuku uthi ibandla lakhe ebelithe aliyi kulumbuthano ligcine liphatheka kuwo lamuhla selinxusiwe nguhulumende okwesiphangiphangi.
ubaba uDabengwa ubekhona labanye abezayo bacele ukuthi sizaba khona kwi-independent celebration basebephuza ukusinika incwadi yakhona kodwa ke sicine sesiyafika khona njengezaphu salwa impi and therefore i-achievement yempi yona leyo fanele ukuthi siyibone and i-independence it is a national issue ayisiyo i-issue of only one political party
ubechothoza ilizwe ukuthi injongo zonke zazikhona ilizwe lithola uzibuso azikafezwa
zinye zakhona zaba khona kodwa ke zicina sezidlulwa ngalokhu okwenziwa i-government ekhona kathesi isisenza ibuyela ngemuva iphethe ukuthi yenze izinto lezi isiya phambili ungakhanyela i-one man one vote esayilwelayo isiyi-one man 24 okuthi khona ku-voters roll ethola ukuthi kulabantu ababili abathathu ababhaliweyo kodwa uzabona ukuthi umuntu nalo uyabe ngitholakala emaphepheni athiyeneyo ezigabeni ezithiyeneyo engumuntu oyedwa sokutheni thina salwelele yona i-one man one vote i-land reform ayisacacisanga ukuthi khona injongo yangkhona iminjani ungabona it has been very chaotic sithi khona ayizange ilungiswe kakuhle ukunikwa abantu abakwenziwayo iZimbabwe isinhlekisa i-Southern Africa okunjengamalungelo abantu. Abantu bathole ukuhlala and abantu bafanele ukuthi kukhuluma izinto abafanele ukuthi bazikhulume kunjalo njalo.
Kodwa okukhulunywe lamuhla enkundleni ye-White City Stadium lithakazelele indlela oqhutshwe ngayo.
Uyabona ukuthi nxa ukuthi wena ungaphathanga izinto zangkhona uyabuhlezi ulukhangele abakukhulumayo but into esibone e-White City Stadium iyahlukuluza ngobana khona babevele bekhona begcwele begqoke amaphathi begalia yizani u-P F ebigqokile sithi thina hawu madoda njengoba lina kukhona ukuthi savumelana ukuthi hayi nxa kuyi-national event abantu abafanele ukuthi bagqoke impahla ezamaphathi amabandla abamelelele bathi khona hayi thina yi-T S indani esibusayo akula muntu ophela into ofanele ukuthi siyenze.
Lo ngumnumzana Mjobisa Noko isikhulumeli sebandla lezaphu ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umnumzana Joel Kapuza umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi umuntu wonke kumele ananze ilanga likazibuse lanxa ilizwe libhekanele ukugugudeka komnotho.
Ngiyabona bonke abantu abakhwalifileyo bahambile but njengoba ukwazi ilizwe lisendlaleni ilizwe lelamafutha laba abahamba ngezimoto kungenzeka ukuthi behlulekile ukuyafika lapho okulombuthano labanye kodwa nje abakwanisileyo yinto esiyabe siyikhuthaza ukuthi hhayi asike sikhumbule sinakene laba abafela ilizwe babengakwazi ukuthi ilizwe liza kubi kanje kodwa sonke sasile themba sithatha uzibusa ukuthi hhayi into zonke ziyalunga kwenza-ke okwenzakalileyo abantu bagcina sebesekuhluphekeni abanye khona sizwa ngabekhuluma abanye bathi hayi umbuso wamakhiwa wayengcono ngoba kukhanya babesidla ngonoku lakathesi kodwa nje eqinisweni uzibuse uqakathekile emntwini wonke weZimbabwe and kufanele abakwanisa behambe beyothakazele uzibuse labanye kungabe kulokuxokozela kungabe kulobunzima lapha lalapha kodwa akusitho ukuthi yikho kwakufanele sikukhangelele ngesikhathi sithatha uzibuse.
Kodwa ubona ngazane kuzaba lokugququka kobukhokheli yini kwele Zimbabwe kumnyaka le ebuyayo kumbe sithi engaba lichumi?
Kumnyaka engaba lichumi bonke abasikhathazayo bayabe sebefile nxa uNkulunkulu engabathathanga bayabe sebeluphele okokuthi bayabe engasakhwanisi ukusihlukuluza. Ungakhangela bonke lababusayo kathesi bonke bangabantu abasesimeni esisodwa ngathi iminyaka yabo yokuzwazalwa ingathi nje idlalela khonapho abachiyananga kakhulu so next 10 years sikakhangelela umongameli Mugabe uyabe sele 100 years kuyabe kuyinhlanhla zibili ukuthi simbone efikise 100 years abanye bakilaba bengabe kubo 80-90 amboni ukuthi uyabe sidakazele ukufuna ukubusa ilizwe so lethemba lokuthi kuyabe sekulabantu abatsha abafana abancane abefuna ukuthi into zitshintshe sibe njengamanye amazwe ngoba imfundo silayo yonke into silayo eZimbabwe akula sizathu sokuthi sibe silokhu sihlupheka.
Lo ngumnumzana Joel Kapuza umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokelwa umnumzana Morgan Tsvangirai Ake sizwe njalo umlaleli we Studio 7 okhethe ukubizwa ngesibongo sika komthunzi ekhuluma ngelanga likaZibuse.
Nga umuntu bengangibuza namhlanje ethi iZimbabwe isinjani namhlanje? Is it better of today than it was in 1980? Hayi konke lokho asukubona. Ungabheka uba khona impilo yabantu isinjani, akusela electricity into ebihleli khona, i-corruption is all over. Ubheke nje asithi ukhangele ama civil servants ukuba namhlanje agqoka kanjani. Uyazi, it's just a pity. Bheka amapholisa ukuthi agqoke kanjani, izicathulo zabo imlalazi nje, uyazi kuzwisa ubuhlungu. Enye into esisuka siyinanzelele thina abanye esasingabanye esasihambile ukuthi siyedinga leli lizwe silihambela, sidabula amahlathi silala lengwenyama eganyeni. Uyazi sathi sikhuluma lapho sisithi sifuna ilizwe eliza kukhululeka, umuntu wonke ekhululeke enze intando yakhe kuleli lizwe. Namhlanje so we one man vote for ZANU, everybody ubuhlungu okubi. I-freedom of speech asiselayo, abantwana bethu esabuya sibazala sisuka eganyeni, akula mntwana wethu even one owaqhatshwayo oqhatshiweyo. Amakampani avalile, imigwaqo idilikile, izikolo zidilikile. It is nothing. Ungabheka nje ilizwe lonke, ngike ngahamba from Bulawayo to Harare, kufile nje kufile. Uyazi kuyinhlekisa, yazi is really a liberation went wrong. Kulusizi kakhulu into esiyibonayo eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Mthunzi, umlaleli we Studio 7. Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela umkhosi wokunanza ilanga likaZibuse lapho eZimbabwe lithakazelela iminyaka engamachumi amathathu lane lathola uZibuse. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Wezemidlalo lamhlanje, kambe uhlangothi lwezemidlalo luqhubeka njani sokuleminyaka engamachumi amathathu lani ilizwe lathola uZibuse? Intathe ezindaba eStudio 7 ezemidlalo uJoseph Njanji uxoxele inkokheli yomdlalo kanobhutshuzwayo uKenneth Ntebele baxoxisana ngalolu daba.
Ngomnyaka ka-1980 lapho ilizwe leZimbabwe lithola uZibuse kube liqembu lakuleli eliphatheke kwimidlalo yama-Olympics elizweni laseSoviet Union, njalo kube khona iqembu elimela ilizwe emdlalweni we-hockey elibe lodumo emhlabeni jikelele ngemva kokuthola imendulo yegolide. Kwedlule iminyaka eminingi ukuze ilizwe leZimbabwe liphinde lithole inye njalo imendulo kwelimidlalo yama-Olympics, njalo lokhu kwenzakale ngemva komnyaka ka-2004 langomnyaka ka-2008 lapho intombazana edlala umdlalo wokuntsheza uKirsty Coventry aphakamise khona igama leZimbabwe ngokuthola imendulo ezimbalwa. Phakathi laphakathi kokunqoba kweqembu labesifazane le-hockey lokunqoba kwaCoventry kuke kwaba lensuku ezimnandi emidlalweni egoqela i-tennis, i-cricket kanye le-rugby, yona ebiqhuba kuhle emidlalweni yezizwe zomhlaba. Iqembu le-tennis kucele labesilisa ebelikhokhelwa ngabakoBlack uByron Lowain limele ilizwe leZimbabwe esigabeni saphezulu okweminyaka ethile, ikanti udade wabo uCara laye ubeyintshantshi kucele labesifazane. Iqembu elimela isizwe emdlalweni we-rugby lona liphatheke kwimidlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ka-1987 langomnyaka ka-1991. Ele-cricket lona like lenza izimanga lalo kwimidlalo yezizwe zomhlaba ngesikhathi lisadlalelwa ngabadlali abagoqela amajaha okoFlower, uGrant lo-Andrew kanye labanye abafana lo-Edo Brandlos kanye lo-Heath Streak. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors lalo like laphatheka kwimidlalo ye-Africa Cup of Nations ngomnyaka ka-2004 kanye lomnyaka ka-2006. Sesiside kodwa isikhathi abalandeli bomdlalo wenguqu bamamatheka ngentokozo bethokoziswa ukuphumelela kwezizalwane zeZimbabwe kwezemidlalo. Isiphathamandla somdlalo wenguqu uKenneth Ntebele uthi ezemidlalo kweleZimbabwe zibhekane lobunzima ngoba kulendleko eziningi ezibhekane laba lamaqembu ezemidlalo.
Ukuthi khona ukuthi uthole impahla zokudlalisa kumbe ngamabhora kumbe yini, kuyabhadalwa iduty yonke into yakhona. Hanya manje umthathi sesenza into yamakhompyutha ibuye. Abamakhompyutha badle bathi ikhompyutha nxa uyibisa awuselabo duty. So kuyadula khona ukuthi noma lana lowo zama ukwenza ukuyithimu kwakho okuncane ngoba uthengele umntwana amabhora ukuthi adlale. abe kunzima ukuthi wabise lizwe.
UNdebele uqhubekele phambili wathi ukungaphatheki kwabadlali baseZimbabwe emidlalweni yezinga laphezulu njengalokho kwakusenzakala kudala yisibonelo sokuba isimo kasilunganga kwezemidlalo.
Ungaziwe kukumana labantu becricket, icricket sasilidlala icricket yonke indawo. Ikanti ngo-1980 hockey yahamba badlala ngaphi. 1980s laba ama-players abanabo Peter Nkomo bahamba badlala eMoscow. Bezibedlala ama-Olympic. Ngakubona kungayenzakali vele kuthi kukhona okunye.
Esevala uNdebele uthena kuqakathekile ukuba kube nenhlelo ezicacileyo zokuthuthukisa ezemidlalo kwele Zimbabwe.
Ikusasa yethu izakhanya mhla siyahlala phansi sifake ukuthi uhlelo sifuna lokho. Ukuthi i-club kumbe kuthiwa iku-premier kufanele iyazakale ngokuthi itholakala ngaphi yona i-club van, ilani. Kumbe ama-ofisi kumbe abantu abasebenza khona nsuku zonke selitshintshile phela ibhola. So kwethu ukuthi sifanele sihlale phansi sihlele kumbe silamanda 14 kumbe sifuna ukuthi siqualify ku-Africa Cup of Nations kumbe sifuna ukuqualify ku-World Cup. Xa ukuthi yikwesikhangati ukuthi kwesizameasure ngakho ukuthi siyaphumelela yindlela esikhangelelena le.
Emdlalweni wokudinga iqembu eliphutshele kundawo yesithathu kumncintiswano wenkezo ye-Independence oqhutshelwe enkundleni ye-White City koBulawayo namhla, iqembu le-Islanders linqobe le-Harare City nge-1 kanya. Ohlohlele iqembu le-Islanders ngikhumbulani Banda sekusele imizuzu emine ukuba umdlalo ufike komlindo uyacina. Iqembu le-Islanders lithole inkulungwane eziyisikhombisa ngokuphutshala umncintiswano likundawo yesithathu. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Umbiko esanda kuwemukela ukuthi iqembu le-FC Platinum yilo eselithethe inkezo ye-Independence Trophy ngemva kokunqoba ele-Dynamos 3-0 emdlalweni oqhutshelwe e-National Sports Stadium lamuhla eHarare.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Uhlandla le was a Friday lamhlanje sinanza ikhefu lephasika siliqhunisela ingoma zebutho levangeli okuliqembu lembube eselile eminyaka yedlula engamachumi amabili licula ezokholo. UBenedictine Hlapo uxoxa lezi nsizwa zaleli qembu ngekhefu lephasika abuye njalo aliqhunisele eziphuma kudlalade labo elithi igazi elihle.
Zinsizwa zeqembu lebutho levangeli zisibhekisa khona emnqamlezweni khona kanye esiphambanweni lapho kalenga khona umsindisi. Lamhlanje kamaKristu wonke emhlabeni jikelele ade kwaqa ezinkonzweni ekhumbula leyo mini lapho indodana kaNkulunkulu elenga khona esiphambanweni ukuze ifele izono zezwe. Ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli qembu uMatthew Kamanga uchaza ukuthi kungani bekhethe ukuthi leli dlalade labo elithi igazi elihle kube yilo eliqhunzwa ngesikhathi kunanzwa iphasika.
Lapha sikhuluma ngegazi elihle elemvana eyabethelwayo engenacala, bayigwaza, bayihlukumeza, bayenza konke nje ifela thina nje abantu emhlabeni lapho ukuthi siphile kahle. Njoba siku-Easter manje sikutsho ukuthi asiqineni ngebizwi lenkosi, siqineni evangelini, singambethelini uJesu kodwa sibe nilaye sesekuwa la eGolgotha.
Silokhu sihlephula kudlalade labo leli elithi igazi elihle. Kukanti manje beza sebesithi nanku umthombo wegazi sokumele wena nje qha ukuthi uze.
Uza wena vusi hlanjululwe isono sezonweni nanku umthombo yampompo. Uza wena vusi hlanjululwe isono emzini kaDavida lo nanku umthombo yampompo. Yampompoza vusi hlanjululwe.
Ngambe leli qembu sekuntolontolo labunjwa kungani lilokhu limi kuze kube namhlanje. Okhokhela leli qembu uWisdom Nkomo uthi yinye qha insika yeqembu lakhe.
Inhloso yalo ikucula uhambisa ivangeli ngomculo. Amagama ethu ngokuthi siphenduke sikhonze uNkulunkulu sisindiswe sazi ukuthi uNkulunkulu kufanele simkhonze simdumise.
Usomabhizimusi uMnumzana Felix Spanda onguye oxhasa iqembu lebutho levangeli kokunengi kugoqela le ndawo yokulolongela ingoma zabo eGoli wele nkuthazo esemqoka kumaqembu afisa ukuphila okwesikhathi eside njengebutho levangeli.
Kungabi labanye abazibona bengcono khona kwena kuyenza ukuthi abantu bakwazi ukusizana, bakwazi ukuthi baphakamisane. Ungathi mawubona kule yindlela engasiza omunye ubusuyivala, ivule okwenzela ukuthi kusasa mayengakhuphuka uzadonsa lawo.
Bathi ke liyathokozisa elokuthi lathi lisithi chatha elangensonto ekuseni indoda nakathixo yalinqoba ithuna kwahle kwaba ikusinda kwezwe lonke. Bathi ke loba usendleleni loba usenkonzweni kumbe ulungiselela ukuyakhona yazike ukuthi uJesu ingonyama enqoba emthini. Yemele 27 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Dlapho.
UJesu ingonyama wanqobe emthini 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 uJesu ingonyama uJesu ingonyama uJesu ingonyama yena uJesu ingonyama sithi uJesu ingonyama yena uJesu ingonyama yena uJesu ingonyama wanqobe emthini 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 yena uJesu ingonyama yena uJesu ingonyama yena uJesu ingonyama.
Siyabonga Joseph Njanji, siyabonga uBenedict Nhlapho ebesinika uhlelo Was a Friday. Ngoba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.